selinga lithona njani izulukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba igama lami nguChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Josephat Mzaca Ngulube owabaleka eZimbabwe ebalekela ezombusazwe. Ngiyakwamukela kuhlelo omnumzana.
Ngiyamukeleka lami ehlolweni labalaleli abacolekileyo.
Umbuzo wami wokuqala, njengomuntu oke wangani uyalandelwa khona ngapho eSouth Africa, khona ngapho belokhu besakudinga yini?
Lokhe isimo sifanana njengoba lizizwela kuhulumende lebusayo ikakhulu umkhokheli ukuthi ngumuntu vele obusa ngodlame njalo uyalwisa wonke umuntu ozama ungani uyamisana lamalungelo oluntu njalo lamamanga phela ngokuthi ngingabi khona ekhaya phela kathi umzabalazo akusekho ukuthi njengowe liberation struggle lapho kwaliwa khona egangeni kule social media lami ngihlala ngiphosa nje ngoba into evele ibhedi siyale angeke ngayiwayi khona sokunje ukuthi vele lokhe vele umkhondo uyukuthi lami ngomunye ezilonge ngomunye lokhe ngingomunye wabantu abakuthathwa nje ukuthi government bakhuluma kube ngayo lokhe vele ngingaphephanga.
Bona bakhona yini abanye abafana lawe abakusimo esifanayo ababaleka ekhaya kodwa bengani belokhu belandelwa khona ngapha?
Abantu baningi kakhulu abalandelwayo. Ungabona ukuthi nxa ungacacisisa ukuthi abanye bakhona ekubuyeni kwabo becrossa eBay Bridge besiza ngapha balimukiswa ngamasotsha ukuthi ayilinanzele lingahambeli ngale kule ferret team okutshengisa ukuthi vele laba bantu bayalwa nxa yona iferret team sisukile siseboda isidinga abantu eboda akwehluli ukuthi vele isikhona lakhona lapha. Nxa ukuthi kumbuse South Africa kumbuse Botswana iyabe kulandele leyo ferret team ngoba isikhuluma kunje iferret team yekhanye esiseboda ekhanye lanto abacrossa bebaleka nxa obulaba bathathwa nje ukuthi ngabantu abakhuluma kumehulumende baningi kakhulu abantu abacatshileyo but ungezeza ke watsho ukuthi unguzibani lozibani baningi abantu abacatshileyo ngendaba zena lezi ngoba phela into ekhulunywa ngumuntu omuntu okhuluma ku-social media ku-Facebook omunye ekhulume ku-WhatsApp but nxa kudingwa lidinga ukufana nayo ihulumende kamnangakwa baningi sibili bakhona abacatshileyo emazweni aseduzane leZimbabwe.
Ngamafitshane ungasitshela ukuthi ubona njani umumo osekhaya?
Umumo osekhaya kawumanga kuhle ngokomnotho lankho nje konke okwenzakalayo siyabona lezi zenzakalayo amasotsha edubula abantu kusenzakala lokhu lalokhu so okunje ukuthi thina njengabalweli bamalungelo abantu siye sifisa ukuthi nga abantu babambana kube yikuthi okungayisikufa yikuyini bakhangelane la sithina isilo esiyigovernment kamnangagwa ngoba vele akula muntu ozasilungisela bakhulumile abamamedia kwakhuluma besisekela bhala lesotsha ecosololo inxa ukuthi vele into yeZimbabwe futhi ilungiswe yithi abantu nabeZimbabwe ngilesifisa ukuthi labona laba bakhona amasivu servants amasotsha ngakubona but ngombono wami sokuseduzane nje ukuthi even labona laba acabanga ukuthi bayamprotector abangamasotsha bazamhlamukela kungekho khathana ngoba isimo sifuqa wonke umuntu isimo somnotho indlala but yehlisa ubhinya entabeni la amasotsha azakwehla entabeni athi ayilokho osokwenza mongamela isiko as long singabambana njengabantu singakwina lokho.
Okokugcina ungavalelisa abalaleli?
Ngiyalithanda lonke bantu bakithi and ngizulusizi ngento eyenzakalayo kuthi nje into ofuze sinanzele njengabantu singabantu banye kasinanzelele ukuthi nxa kule nto enje so asifundisaneni ukubambisana ekulweni lesithethe ngoba ukukhuluma iqiniso into eyenzakalayo ekhaya ayikho mnandi izihlobo ziyafa kula mithi ezibhedlela abantwana benza ukuganga ezikolo kula matitsha yinto embi kakhulu eyenzakala esibisele emuva kakhulu njengabantu kasifundeni nje ukuthi sibambane singasolani lokuthi silimukisane lapho kule ngozi khona ngoba ingozi yazibona even abaku-CIO abakum-army futhi bafunda ukuthi balimukise abanye babo ngoba basemsebenzini but nxa kufuze enye intiwele omunye umuntu kasifundeni ukuthi silimukisane ezingozi nezingathi zisikhangele njengoba sibona ukuthi ihulumende le yinkukhu ekunatha amaqandayo kasifundeni nje ukuthi sibambane singabambana sibe ndawonye sizawina ngoba akukho ongapheliyo ongapheliyo badala bathi kuyahlula kuzaphela lakhona ukukwezampilo.
Lo ke bekungumnumzana Josephat Mzaca Ngulube olwela ilungelo likaZulu owabaleka eZimbabwe ebesixoxela uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo.